Siyabonga Simba Zininga olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo omhla ka 19 kunhlola nja 2018.
Amathono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Uxolo sihlobo zami imchina ethu ya freezer lapha ngazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngiyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 kunhlola nja 2018. Ngingutungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Isuka isifiso somufi so manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga labantwana bakhe into ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya wasenkayi ngomunye wabekade besemzini kaTshangirai e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba ngingube ngumuntu obelandela indizo yeZimbabwe.
Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe ePuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa.
Njengama-editors sasesifuna ukuthi no into ebesiyenza imbi besiqila izakhamisi, so kumele njengoba sokulalokhu obakuthi ngesikhiwa yi-dispensation kumele lathi sibuyele ekusebenzeleni kuhle, sihlonipha umsebenzi wethu njengetetetezidala.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum kumbe iZinef iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli izindaba izikhuthaza ukuba zilobe kuhle phambilini kokhetho. Amaqembu omdlalo wenguqu athi iHighlanders leDynamos yiwo asezadibana kufinali yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield ngemva kokuphumelela kumidlalo yesigaba sama-semifinals. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Yenkulungwane zabasekeli be-MDCT kanye leziphathamandla zaleli bandla sezibuthene eBuhera sikhuluma nje kanti abanye lokhe besendleleni. Emini khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene egcekeni le-Freedom Square eHarare zivalelisa uTsvangirai yena obhubhe ngolwesithathu ngeviki edluleyo. Abakhulume kulumbuthano bachaze uTsvangirai njengeqhawe lamaqhawe elisebenze gadalala kumzabalazo wombuso okhululekileyo eZimbabwe. Ekhuluma laye kulumbuthano umnumzana Nelson Chamisa uthe ukukhethwa kwakhe lidale le-MDCT National Council ukuba aphathe intambo zobukhokheli baleli bandla kwenziwa okusemthethweni lanxa nje abanye abaphikisana laye besithi kwenziwa ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Namhlanje ke sisuke endlini sahamba sadlula eHarvest House, sasuka eHarvest House ngekwaba le address eFreedom Square. Siqede ngo 10 past 2 ke njengokucele ukuvumelana kwethu lohulumende ukuthi ngo 10 past 2 kufanele siye eCommando ke sisidumbu siyethwala ihelicopter siye eBuyera. So okwakade ngikhuluma ke isidumbu seseBuyera thina siyalandela siya eBuyera sesiya ke emsebenzini wokucina lapho siyafika simlalise khona emzini wakhe ke eBuyera eMausekwa kusasa.
Uzwa njani baba Bebe, lizwa njani njengeziphathamandla zebandla ukuthi impela selisiyamlalisa ubaba uTsvangirai kalisoze lafa lambona njani?
ngizwa ngithuthumela ukuthi kambe shiwa umsebenzi lo ke okadungaka akade ewuphethe ngumsebenzi esizahamba lawo sibili siyawuthutshwa. Ngiyathandaza ke kumlimi ukuthi ke hayi amandla akhe lawo akade elawo lombono wakhe akade elawo lesifiso sokuthi thina ke usiqhube ukwenzela ukuthi ke abantu beZimbabwe babe lenhlala kahle yakusasa. Ngoba okuqhakathekileyo phela ingasingakhohlwa ukuthi lanxa iZANU-PF isincedisa ke ekuthini ke njengoba ubaba utshwangela idisclaimer ukuthi uzancediswa yi-state, akutsho ke lokhu ukuthi khona ke thina owethu umsebenzi okufanele siwufeze ukuthi ke sifeze lokho okwakuvele kumelwe nguye ubaba utshwangela. Kungumlando womuntu wonke keZimbabwe ukuthi bakithi angabe selele ngokuxolo, kodwa silakho ke phela ukuthi kufanele sibe kwasinxa sikhiphe iZANU, iZANU siyikhipha ngokufaka ama-councillors eMCC, nxa sikhiphe iZANU, iZANU siyikhipha ngokufaka ama-MPs eMCC, nxa sikhiphe iZANU ke bese sivotela ke u-president weMCC. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ke hayi siyabe sike sesigcwalisile kube siwufezile ke umsebenzi owaqaliswa ngobaba utshwangela.
Umnumzana Pedniko Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxela esendleleni esiya eBuhera. Kunjalo nje abasekeli bebandla le-MDCT kanye labalwela amalungelo oluntu bathi usizo oluphiwe imuli kaTsvangirai nguhulumende kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lubavale amehlo babe sebebona angani uhulumende weZANU-PF nguhulumende olozwelo. Kuvika uMavis Gama eseHarare.
Limbono iphume ngemva kokuba uhulumende ethethe isidumbu sikamuyi sayagcinwa enkambeni ye-One Commando Barracks, okungumkhuba owandise ukwenziwa lapho kubhubhe iqhawe lesizwe loba bakubutho abalezikhundla eziphezulu. Echaza isizathu sokwenza kanje kumuli yakotshwangirayi abangane lezihlobo abasesililweni sikatshwangirayi e-Highlands ngesonto, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakubone kufanele ukuthi utshwangirayi anikezwe inhlonipho efaneleyo ngoba wayeyinhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Wayeyindawo yakaZulu bafuthi sokulobuya nemzimayi kunobata mabili akathi kuthi ngokuthi tuzikila ngikawuza uhulumende yami kumiyayo kuthi pakurapa kwa former prime minister wenu isuse uhulumende tishaita sei tichabatsira. Saka nimzukulu kusakaaulanzwazilwanzwazi munozouya kwatini kutadzisa zvamadini zvamataura.
Umnangagwa uthembise njalo imuli yakotshwangirayi ukuba uhulumende uzaphathisa kukho konke okudingakalayo okubalisa indleko yesibhedlela ngemva kokuba abemuli bebike ukuba kulesikwelede sezigidi ezimbili zamaranzi. Kodwa abalandeli bebandla le-MDCT bathi abayisiziwula njalo bayayibona imizamo kahulumende weZANU-PF ukusebenzisa imfa katshwangirayi ukuzenza abalozwelo lobuntu, kanti kukhona bakuchathameleyo ikakhulu khathesi phambilini kokhetho. Omunye walabo kunguThabangani Wondoma wasePlumtree obeseHarare uzakhalela abakotshwangirayi osola ukwenza kwahulumende.
Silahlekilwe njengelizwe, sifunda izinto eziningi kubaba utshwangirayi. Umuntu wayelothando ngabantu, wayengakhangali isigaba lesigaba, umuntu wayekhangela ukuthi abantu bonke bahlezi kanjani. Yiso kathi siyisifiso sakhe, yikho kade cabanga ukuthi njengohulumende kaMnangagwa kulezinto eziningi ezimele ezachiya zichiwe ngubaba utshwangirayi ukuthi ngaba bazilungisisa. Esinye sendaba yakhona indaba ye-devolution yokuthi uZulu kandaba kukhwanisa ukuzibusa bezwanana laye beseduzane bengabi khatshana. Yiso kathi siyisifiso somufi, yikho esikukhangelelayo njengozulu kandaba weZimbabwe ukuthi ngabe bamnikeze la ithuba lokuthi ngabe unawo useZimbabwe, ngabe bekhuluma about amaqhawe elizwe leZimbabwe, ngabe laye bamnike ithuba lokuthi laye ebeseyirosi eka. Yiso kathi siyisifiso somuntu lo muntu obuye lapha osuke kwePlumtree wobulawayo, yikho into kade beyikhangelela njengozulu kandaba.
Kuwondoma ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende athi esengohlonipha utshwangirayi ngoba engasekho.
Abazange bemtshengisa ihlonipho kuye ubaba utshwangirayi ukuthi bam umuntu onjani bathi bamnikezani ukuthi abantu labo bebe lokukholwa ukuthi sebetshintshile ekwenzeni kwabo qala. Siyakwazi ukuthi ubaba uTsvangirai umuntu owatshaywayo wahlukumezwa uhulumende kaMugabe. Yinto esifisayo ukuthi thina sesifuna ukucitsha khonoku ukuthi abantu batshaywa, abantu ngababe ngabantu abazikhulumelayo, abantu bebonisane ukuthi bengathatha ilizwe labo belihambisa kangakuphi. Yiso kathi sisifiso somufi. So manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga nabantwana bakhe, into ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya waseNkayi ngomunye wabekade besemzini kaTsvangirai e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba ngingube umuntu obelandela indizi zeZimbabwe. Ubaba uTsvangirai ubengekho used ebuyeni emabuthweni, kodwa isimanga all of a sudden usefile. Usesiba liqhawe ngoba usefile. Kuyama kumangalisile, kunyethusile lami nje labantu ethi ngikhuluma labo akubaphathanga ukuthi kukhona ubaba uTsvangirai kazange ebele history yokuthi yangeniswa emabuthweni, kodwa ngoba sefile sebemisa emabuthweni. So lathi sethukile sikhathazile njengozulu weZimbabwe.
Umqondiso manyano wokuhluzisisa isisekelo sombuso owe hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi abakukhangeleleyo njengenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yikubona uhulumende efeza izifiso zikaTsvangirai ayehlezi ezikhankasela sikhathi sonke ehlukunyezwa nguhulumende munye owake wambhaxabula waze wavukela esibhedlela.
Nangokwethu njenge-civic society siyakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi si-recognize umango wahanjwa ngubaba uTsvangirai esivulela indlela e-democracy. Siyakunanzelela njalo ukuthi ngayena kasukumanga ngendlela asukume ngayo from 2000 way back there. Nganamhlanje asikwanisha ukukhuluma ngendlela yenabo. So sidanile silokukhala kakhulu. Inkosi ke sizohlanga nabanye ngingene kuprogram sizesiyembeka.
Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezifundi kumazwe akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern Africa Students Union SASU umnumzana Alistair Funye utshelela umsakazi ukuba yikhona bezobona ukuba kuzolandelwa na lokho kwakukhalelwa nguTsvangirai.
I-sacrifice ayenzayo elwela idemokrasi eZimbabwe. Ubaba uTsvangirai singakhangela ekusebenzeni kwakhe ngumuntu obehlonipha abesifazane, ngumuntu obehlonipha amayouth. So siyananzelela ukuthi ngumuntu owaye unite abantu, ehlanganisa abantu. Wayengela ukuthi uvela ngaphi, uluhlobo luphi, ukhuluma luphi ulimi. So kubuya kwami lapha ngi-inspire yi-vision ayeyiqalisa.
Umzimba kaTsvangirai uzobekwa ngolwesibili ekhaya lakhe okuthiwa kukohumanikwa eBuhera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende akwele South Africa namhla lawo akhale kanye loZulu weZimbabwe ekhalela labakoTsvangirai. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Enkulumeni yethu lekudale lePhalamende kule South Africa namhlanje umkhokheli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthe uzahlala emkhumbula kakhulu umoyi ngoba wamfundisa okuningi kwezombusazwe. Umnumzana Maimane uthe nxa ekhumbula uMui akakhohlwa inkulumo ayethulayo ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe azantshontsha ukhetho ngo-2008 lapho ayekhuthaza khona uZulu weZimbabwe ukuthi angalilahli ithemba.
We lost a dear friend, a fellow opposition leader, a prime minister, an activist, a husband and a father.
Silahlekelwe umngane omkhulu, umkhokheli webandla eliphikisayo, umkhokheli kahulumende, umgqugquzeli wezombusazwe kanye lobaba womuzi. Wangipha inhlakanipho lezixwayiso ezinkulu kakhulu. Umogeni wayetshaywa etshiwo esebangwa lezibi amahlandla amaningi ngenxa yenkolo yakhe kwezombusazwe, kodwa kazange ngitsho ahlehlele emuva.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi umhlaba wonke uyakwazi ukuthi umnumzana Tsvangirai wanqoba umongameli uMugabe ekhethweni luka-2008 kodwa uMugabe wathatha ngodli iintambo zombuso. Umnumzana Malema uthe isifundo abasithole kulesi sehlakalo sikaMui ngesokuthi ngeke bavume into efanayo le yenzakale kwele South Africa.
We say to the people of South Africa, we must learn from the mistakes of Zimbabwe and in honor of Morgan Tsvangirai.
Sithi ebantwini base South Africa kufuze sithole isifundo emaphutheni abantu beZimbabwe. Indlela esingahlonipha ngayo umnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi singavumi ngithola kancane ukuthi labo ababusayo bahlale ngenkani esihlalweni kungakhathalakile ukuthi abantu abasafundi.
Umkhokheli webandla le United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa yena uchaze umuyi njengesibonelo sihle e-Africa jikelele. Ngemva kokucotshwa kwakhe kuba umongameli wakwele South Africa ngeviki ephelileyo, umnumzana Cyril Ramaphosa wethula umbiko wenduduzo wathi izalwane zonke zakwele South Africa zimi ndawonye lemuli kamuyi ngalesi sikhathi sosize. Inhlanganiso yesebenze ekhosatulayo yahle yethula wayo umbiko wamazwe enduduzo isithi amazwe wonke asezansi yezwekazi le-Afrika kufanele amhloniphe umnumzana Tsvangirai ngokuba inkokheli lwela amalungelo ezisebenzi lakaZulu jikelele ngendlela ephezulu kakhulu. Ikhosatu iveza futhi ukuthi umuyi ubaphe isibonelo esihle abazahlala besikhumbula. Owaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo ezisebenzi kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi yena uthi umnumzana Tsvangirai wadela konke ayengakuthola ukuzalethela uZulu umbuso okhululekileyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli zindaba izikhuthaza ukuthi phambilini kokhetho kumele zilandele imilayo yokuloba indaba eziqotho njalo zingathathi hlangothi. Kubika Anastasia Ndlovu.
Ekhulumisana lentatheli zindaba kobulawayo eMedia Center umqoqo wenhlelo zezinefu umnumzana Njabulo Ncube oyintatheli izindaba edumileyo uthi abahleli kumele behlukane lomkhuba wokuphonguloba nje mahlayana bengalandelanga iziqinisekiso zokuloba. Umnumzana Ncube uthi sebebhode kwezinye izigaba zelizwe njalo lapho abangakafiki khona basazofika ukuze kungabi la muntu osola indlela intatheli izindaba eziloba ngakhona.
Tesi njengama editors sasifuna ukuthi no into besiyenza imbi besiqila izakamisi sokumele njoba sokulaloko abakuthi ngesikhiwa yi dispensation kumele lati sibuyele ekusebenzeneni kuhle sihlonipha umsebenzi wethu njengentatheli zindaba okusho ukuthi asifuni ukubona intatheli zindaba zikhipha imisakazo engelamasayithi wonke omabili.
Umnumzana Silas Nkala, intatheli zindaba esebenzela iNewsday wobulawayo, uchaze ukuba kuqakathekile ukuba inhlangothi zonke ezibona ngezokhetho zilandwe lazo kukhulunyiswane ngokusebenzelana lentatheli zindaba ngoba ukungasebenzelani yikho okudala ukusolana.
Njalo imidiya iyiyo ekhavayo itshela abantu ukuthi ekuyini okwenzakalayo ufuze ibe ngekhululekileyo ukukhuluma iqiniso elenzakalayo. Lokhu kungenzakala kuphela aluba ama-stakeholders anjengabo ama-political parties, ama-security sector, izeki yona le yiyo econductor ama-election ibakhulula ukuthi basebenzi bekhululekile kungekho okuphazamisayo. Njalo lokhu esikucela ukuthi njengama-journalists bakhulule ama-journalists ukuthi asebenze ekhululekile kungekho kungabavimbela emhlawumbe okungakompromisa ukusebenza.
UNkosazana Lulu Brenda Harris uthe labezombangazwe abayethusela intatheli zindaba kumele babhalwe ukuba yinto abayenzayo ngoba bawujwayele umkhuba wokwethusela.
ngithi njengabantu bezindaba nxa sibhala ngabapolitician besibhala ngabantu kumele sibakhiphe nxa bengasethusela sikhuluma ukuthi into lezi abazenzayo asizifuni kule ama-politician ajayele ukusethusela kakhulu njalo ama-editors ethu ayesaba ukukhipha lawo ama-threats ngesilungu so yikho ngisithi nxa bengenza njalo ama-politician kumele siba-expose ukuphuma amaphepheni ukuthi into abayenza yona leyo
Umnumzana Lungelo Ndlovu uthi ukuvikeleka kwabo ngesikhathi kulandwa isikhathi sokhetho kubuvilibana ngoba sebekhona abacuphi asebeqalile ukuhamba bebalandelela befuna lokuba kwazi inombolo zabo zocingo lokuthi bahlala kuphi.
Into esikhathazayo kakhulu ehlezi ingani semakhandethu ngoba asikubonisisi ukuthi umumo umenza. Ngoba kukhanya ngani kulenhloli ezithola zisihlolisisa lapha ezingacaciyo ukuthi zikumisa kanjani kuyasethusa kakhulu kodwa hayi umsebenzi siyawenza sibili ngendlela
umnumzana Brain Marandu yena ukhuthaze intatheli izindaba ukuba zingesabi ukuloba iqiniso lakho konke okuzakwenzakala ngesikhathi sokhetho ngoba kungumlando wazo
nje singesabi Yabona manje manje desbini ebe truthful ngizwe ngingasikubona ngingasikubona stories medesbini is truthful ngibe ngasazi ukuba isizwe ngasazi umuntu ongqwala inzizo ngemqwala
intatheli izindaba ikakhulu ezisebenzela uhulumende zihlezi zisetheswa icala lokwethula indaba ezisekela uhlangothi ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokhetho kunyanga ezimbalwa ezilandelayo Ngimela iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk lamhlanje siqhubeka ngenxoxo yethu phezu kokufa kuka Mnumzana Morgan Tsvangirai yena obengomkhokheli webandla leMDCT. Isidumbu sakhe sithwalelwe emzini wakhe eBuhira namuhla njalo kuzabe kwakusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izifundi zesikolo seFlorida lapho kudutshulwe khona abanye abafundi lababalisi zithi kazisoze zithule ngodaba lokuthi imbobho ekhupha inhlamvu eziningi ngokuphazima kweso kumele ingathengiswa amahlayana. Eletheki selitshengise ukukhathazeka emizameni yalo yokulwisana labohlobo lwesikhedish okuthiwa sebeza phathiswa lilizwe lase-Israel. Indleko zokwelatshwa esibhedlela zeZimbabwe ziphezulu kakhulu okwedlulisileyo nxa umuntu eselatshwa imikhuhlane engathelelwa nayo efana lemvukuzane izinso kanye lomkhuhlane wenhliziyo. Kubika ubathabile Masuku.
Ngenxa yendleko eziphezulu iningi labantu abagula umkhuhlane engathelelwa nayo abenelisayo basuka bayedinga ukwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzaxoxisana leziphathamandla zempilakahle ukuthi kwehliswe imali ebhadalwayo nxa umuntu eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Ukwelatshwa ihlandla elilodwa ngemitshina etshisa igcikwane lemvukuzane kubiza amadola angamakhulu amane. Uzulu wamukele isithembiso sokwehliswa kwendleko lezo ethi kungumlando kahulumende ukunanza amalungelo oluntu kanye lokwenza ukuthi umuntu wonke afinyelele ukwelatshwa elizweni. Umnumzana Thabani Dliwayo ngomunye walabo abajabulele umbiko kamongameli.
Navumelana lalokho okukhulunywe ngumongameli welizwe ukuthi chemotherapy kumele iyehle from $400 to whatever amount yona le abayicabangelayo ngoba kuvele abantu kathesi abaningi babulawa ngumkhuhlane wecancer and abayenelisi ukuzibhadalela njalo ukuthi bayelatshwe. Siko lokhu yinto enhle eyenziwe nguhulumende. Kungumlando kahulumende ukuba aphathise abantu balapha elizweni leZimbabwe. Yikho-ke lokhu siyakujabulela njalo kuyinto enhle. Sithi maqhubekele phambili besenza izinto ezithuthukisa uzulu wonke walapha ekhaya.
Unkosikazi Sifiso Bhebhe layo ujabulele umbiko kamongameli ethi iningi labantu babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa.
Into le ekhulunywa ngupresident yinto enhle kakhulu ngoba as it is ichemotherapy vele iyadura and abanye bethu bagcina bengasayiqedanga itreatment ngenxa yokuswela imali.
Nkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi khona kulesithembiso lesi ngoba sekuze kwabhubha umuntu omqoka. Ethi njalo leli linyathelo elamukelekileyo ngoba abantu abaningi bengela medical aid yokuthi bazelaphise.
Sizwa sisiba lokudana sibe kakhulu nxa sisiza upresident esithi ufuna ukunegotiate ukuthi kwehliswe intengo yokwelatshwa njengeyochemotherapy ngoba sesinazelwe ukuthi sokuze kwafomunye umuntu ngikhona bekunazelela ukuthi hayi intengo yangikhona inkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalawa ama-medical aid ukuthi bakwanise ukuthi bazincediseke nxa belomkhuhlane lo. Lokhu kusuka kusidanise sibile kakhulu. Siyajabula sijabule ngoba kunazeleleke sokufe omunye kodwa sithemba ukuthi kuzayenziwa sibili yehle ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthi athole ukwelatshwa kahle.
Inani labalomkhuhlane wemvukuzane libikwa seliqansile kakhulu ikakhulu ebantwaneni njalo iZimbabwe ilabantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayithoba mine mbili ekhulwini i-80% ababulawa ngumkhuhlane lo ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa lokuphuza ukubanjwa komkhuhlane lo emichineni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu enguqu athi ele Highlanders lele Dynamos yiwo asizadibana kufinal yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lifinyelele kuyadlala kufinal yalonyaka eyomncintiswano weZNA Charities ngemva kokunqoba elikwenzele Chicken Inn emdlalweni oqale ngesonto waphela namhla ngomvulo nge-2-1. Lo mdlalo obumisiwe sokudlala imizuzu engamachumi amahlanu lanhlanu ngenxa yezulu ebelilombane. Njalo ngaleso sikhathi iqembu leChicken Inn belikhokhela nge-1 kanyani lihlohlelwe nguClemens Matau. Kuthe lo mdlalo usuqhubekela phambili iqembu leHighlanders laguqula isimo lahlohla kabili kumizuzu engamachumi amathathu lanhlanu ebisele njalo lihlohlelwe ngu-Adrian Sila kanye loPeter Mudua. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe basesebancane okokuthi baphuza ukukhathala njalo lokhu bakusebenzise kwabasebenzela namuhla.
We approach the game today with attacking mentality.
Besikwazi ukuthi abantu esidlala labo ngabantu asebekhulile yikho namhlanje sithe saqala ngesiqubu esikhulu kakhulu. Lokhu kusiphathisile ukubana siyenelise ukuhlohla kabili.
Iqembu leHighlanders elizathibana lele Dynamos lona elifinyelele kufinal ngemva kokunqoba ele Cape United nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto. Lo mdlalo uzaqhutshelwa esikodlweni iHarare ngensonto. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilitshumi. Lo mncintiswano uqhutshwa kweyingxenye yenhlelo ezokuphathisa abafelokazi labagogekileyo abakubutho lesizwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelikopta kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Amalunga edale lephalamende akwele South Africa akhalela imuli yeZimbabwe lemuli kaTsvangirai. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.